sinezathu ezinenge ezizokuthi singangeni kuma by elections. Ezokuqala sikhangele indlela vele ama elections aphathwa ngakhona eZimbabwe, sikhangele lesikhathi a-announce ngaso isikhathi esincane kakhulu kuhle ukuthi sekulama election abasomele baye kuma election. Kanti ke kunjalo ke ugovernment kazange athathe ithuba lokuthi aphe ama political parties isikhathi sokuthi ke manje siyavula abantu bangakampaign abalungiselele ukuze bangene kuma by elections. Kukho kuba nje isilemezelo sosola ama by elections, kodwa ke kumele ukuthi abantu baphiwe isikhathi njalo baphiwe ithuba lokuthi balungiselele. Kanti ke sikhangele lama COVID restrictions akhona, bekumele ukuthi mase beyenzile assessment babone ukuthi kuyavuma ukuthi abantu bangakampaign, kube yikho ukusho ukuthi hayi abantu bangakampaign ngendlela enje ngemigomo enje. Bathi ke makuthi akuvumi futhi ukampeni bemele bakusho ukuthi hayi noma sizakuya kuma-by elections lawa asizi ukukampena sangena kunjalo, kumele ukuthi ubele official announcement. Kodwa bona-ke njengezane u-PF senenzela bebebhizi behamba besendaweni ezishiyeneyo ngoba bevele bephethe u-government besenza ama-campaigns yendlela yabo. Kodwa-ke amanye ama-political parties kufanana lathi nje asilitholanga lelo thuba kumbe saliphiwa ngokomthetho ukuthi sikwenze.
Baba uNdlovu, lina limi ngaphi njengezaphu?
Ngibonge baba Nkomo. Hayi, ubaba uMoyo Nyamuzi wasibili uyayibeki indoba ebanza. Thina sizancintisa kulolu khetho. Okuningi okushiwo ngubaba uMoyo siyavumelana lakho and kuliqiniso. Kodwa ke sizama ukuthi sinanzelele ukuthi lapha sincintisa lezi khiwi, izikhiwi esikhulu singuzana uPF. Konke akutshiloyo kuzindlela zokuthi yena uzana uPF athole amathuba amgceke ukuthi baphumelele kulolu khetho lezinye inketho ezizolandela. Kodwa ke mina sicabanga ukuthi awugila lesikhiwi basinika amathuba ukuthi sinqobe mgceke kungela muntu ophikisayo. So thina sizoncintisa ngoba abantu balelungelo lokuthi bakhethe abazabamela kumadala yomabili ele parliamente lale councilini. Ngenye indlela masincintisa sizama ukuthengisela ongathi ukudemonstrator ukuthi indlela izano ekwenza ngakhona asivumelane lakho. Njalo ke asifuni ukubanika i-free ride, i-open church ebantwini baseZimbabwe ukuthi benze intando yabo abezanu phela.
Baba Moyo, ngiphenduke kuwe. Njengoba lingaphatheki kuma-by-elections lawa, kalisoze lincedise yini amanye amabandla aphikisayo? Mhlawumbe sibona likhuthaza amalunga enu ukuthi avotele lawo mabandla.
Baba Nkomo, engakusho mina ukuthi sikhethe ukuthi kasizi ukungena ke sincintise kuma-by-elections akhona. Kanti ke asizi ukukhankasa mhlawumbe sikhankasela ukuthi iphathi ethile kumbe iphathi ethizeni ibe yiyona abantu bakithi kumbe abantu bebandla lethu abahamba bayayivotela. Kuza kuba kubona abantu ukuthi abakubona kubafanele ukuthi.
Ndlovu, lizancintisa elizweni lonke yini njalo ama-candidates selilawo selwakhethile?
Baba Nkomo, ukuncintisa sinoncintisa sikhangele indawo lapho okulama-structures wethu khona ngoba sisandukubuya kukhongolotse wethu sibhizi silungisa indaba yama-structures. So akusoze sincintise kuyo yonke indawo, kodwa lapho-ke okulama-structures ethu khona silungiselela ukuthi mawukhetho lika-2023 lufika sizobe sesiqedile into yama-structure okwenza ukuthi sincintise izwe lonke.
Moyo, litshile ukuthi liphakathi kokulungiselela ukhetho luka-2023. Abanye bathi lokhu elikhala ngako kathesi kuyabe kulokhu kukhona ngo-2023, akulalutho luyabe solutshintshile. Ungathini ngalokho?
Kuliqiniso vele ukuthi khona lokho esikhala ngakho kuzabe kukhona, ngoba vele kwakukhona kusukela ngo-1980 kutholakala uzibusi eZimbabwe. Kuzahlala kukhona kuze kube kunaphakathi. Thina kahle kahle njenge-MRP umlandu wethu asuqophanga kakhulu kuma-election, ngoba vele siyazakala ukuthi thina into esilwela kakhulu ke sifuna i-cessation nenkululo yabantu bakithi. Kuqondiswe izinto ma kungabe kulokhu kunjalwa ngo-2023 ungaqondanga singeni vele, asoke singene kuma-elections esiwabonayo ukuthi kudlalwa ngabantu.
Naso baba Ndlovu.
okubalekileyo and njalo okungumlando omkhulu for bonke abaphatheke kwezombangazwe waseZimbabwe ukuthi siyananzelela ukuthi sihlephuhlephukene kakhulu. Kubalulekile ukuthi mhlawumbe sihlalisane phansi sibone ukuthi singatholana yini, sisebenze sisonke ngoba singaba sonke sibe yimbumba. Iziqhiwo esisebenza lazo sizothola amathuba okuthi u-MRP abuyalayo labantu bakhe abamsekelayo, uzapho abuye labantu abamsekelayo, labanye babuye labantu abawasekelayo. Mhlawumbe singahlanganisa u-aggregate wethu uzaba ngoqinileyo ukuthi iziqhiwo zingaqili. Okokuqala. Okwesibili, kumele sibe nezinqumo sokuthi lezi qhiwe zingake zivuse ikhanda zithi ukule election asihlanganeni labo entabeni, asihlanganeni labo emoyeni, asihlanganeni labo emanzini, sale into abafuna ukuyenza. Sikhuthaze abantu okwesithathu ukuthi bonke abasukume bayovota. Sesikubonile endaweni eziningi ezigoqela leZambia. EZambia kathesi bamkhiphile lwani ndoda uqina laye ube ingcitshi yobuphiwo lobuqili. Kodwa-ke because abantu basukumile bayafaka uxhaka wabo, kwehlulekile ukuthi kuvezeke lokho. Sibona kule iphutha elikhulu ukuthi sikhalale silahle imbeleko wawufelwa, kumbe silahle umntwana lamanzi ngoba sidila nabantu abayizikhiwi. Ngoba lolu khetho oluzayo nxa kuyukuthi thina inkokheli lamabandla ethu sithi asingeni, abantu labo bazokhalala bethi asikungeni ngoba siyazi and eqinisweni siyazi vele bayaqhila labantu. Kodwa singakhalala thina sizatshela umlando abantu bethu nezizukulwane zethu bazothola izwe elifileyo thina singenzanga lutho.
Baba Moyo, njengemthwakazi lifuna ilizwe liqunywe, omunye ngabuza ukuthi liza liquma kanjani ilizwe lingangeni kukhetho?
Umbuzo omuhle ke lo ukuthi lizaqunywa kanjani ilizwe kungangenwanga kukhetho. Kahle kahle ungakhangela ekuqunyweni kwamazwe kurekhodi eshiyeshiyeneyo emazweni eshiyeneyo. Kuyaba lento esifana labo-referendum esifana nalokho-ke ukuthi abantu besho ukuthi bayavumelana nento efanelayo naleyo ukuthi mhlawumbe ilizwe libunjwe libe yilizwe. Into zonke ziqalela khona la kuma-irregularities ona la akhona. Uma sikuvuma-ke manje ukuthi sivume ukudonswa ngendlebe ukuthi sizolegitimiza iZANU-P F, sisazi ukuthi vele kungumkhuba wayo lokho ebikwenza kusukela yaba khona ukuthi isebenzise ama-opposition party ukuthi ayilegitimize injene ngetiketi nesisiba khona yiyobusayo. Thina sithi ilizwe whether kulama-election noma kulama-election, thina into esiyifunayo ukuthi sibe different. Ngi-understand ukuthi i-expectation uma ukhangelelwe ngabantu bonke kuyabe kulolutho thizele olukhangelelwe ngabantu ukuthi sikhangelele ukuthi ma kuthiwa i-opposition party kumele ukuthi iyenze kanje. Kodwa thina njenge-MRP kumele abantu bekuzisetshethe ukuthi sizenze izinto zethu ngendlela eshiyeneyo, and sazenza ngendlela eshiyeneyo ngoba sesinanzelela ukuthi iZANU-P F ilohlobo lwayo lokwenza izinto. Ama-opposition parties amaningi alokhu engakubona ukuthi iZANU-P F yenzayo. Thina njenge-MRP sizakuma laphana esidlangalaleni siyale ukuthi sivume ukusetshenziswa. Njalo into leyo ukuthi sale manje indaba yama-election izasisiza noma sesifuna i-referendum kusasa, izasincedisa ukuthi sime eqinisweni singavumi ukuthi sirothe. Ngoba vele mase kuzafika indaba yokuthi sifuna ukuthi kuqunyuliswe, kusobala ukuthi iZANU-P F izabuya lamanye ama-irregularities azasebenzisenzela ukuthi kungayenzakali khona lokhu. Sesingavele sivume ukuthi sibe ngubhanana sibhende kusesemanje, into leyo izasisuka phambili ukuthi siku-correct. That's why amaphathi amaningi egcine compromise phambili ukuthi athe zisuka ehluleka ukuthi ame eqinisweni amele okuyikho. Mase kusiya phambili sekumele bacompromise ngoba vele bavele bavume ukucompromise asisuke.
Pho selokugcina, Baba Ndlovu, usigqibele uhlelo.
Angilalo ngokubona kwami ilungelo lokuthi ngikhulume ngokuqunywa kwelizwe. Mina ngifisela abafowethu abemthwakazi inhlanhla enkulu ezifisweni zabo. Kodwa-ke bengithi mhlawumbe uZulu ananzelele ukuthi konke lapho esingene khona kukhetho, labo abangene khona kukhetho, ukhetho lonke lwenziwe abantu bakithi abayibona imthwakazi ebalwelayo, labo baphathekile kulolo khetho, bakhetha ngendlela ebonisa yona ukuthi mhlawumbe ukuqunywa kwelizwe akusiyikho okungaba into emqoka kubo. Kumele mhlawumbe sinanzelele ukuthi bona abantu bakithi bathini. Abantu bakithi balezikhalazo ezinkulu kakhulu ezijustified. Kodwa ke mhlawumbe kumele thina njengenkokheli sizame ke ukuthi sibone ukuthi izikhalazo zabo zingaqondiswa njani. Yebo ke siyazi ukuthi sidila ngizaphinda njalo ngithi lezi kiwi ezibhizi ngokuthi bona bafuna ukuba kupower at all costs and abalani labantu bakithi. Kodwa ke kuzamele sicabangisise ukuthi siwulungisa njani lokho, ngoba ukuliquma sifiso mhlambe esingaba silungile. Kodwa ke asiyezwa ukuthi the mechanics, the nuts and bolts zakhona zenziwa njani. I-referendum ekhulunywa ngomfowethu ubaba uMoyo izomele ibe i-referendum icelwa kuzikhiwi zonezo. Ucele lezo zikhiwi zimanage futhi njalo leyo referendum. Impumela yakhona sizoyithola kulezo zikhiwi njalo. So sisenjeni bafowethu. Kodwa ke akumelanga silathi imbeleko mina njengezaphu sigcine imisebenzi yalabo abacabanga ukuthi baphume elizweni bayelilwela leli lizwe. Imeseji yethu njengezaphu sithi ngendlela abakwenza ngayo uDabengwa uLookout Masu labanye babo omangena lathi sekumele sisukume silwele lindaba singesabi. Njoba ngishilo simele sihlangane labo entabeni emanzini phansi lasemoyeni siluyise lezi zikhiwe. Kodwa kumele sikwenze without emotions but with a deep thinking with a clear goals and objectives ukuthi sifuna ukwenzani njalo siza kwenza njani. Ngibona
hayi bathu kwanda kwaliwa ngabathakathi. Siyabonga bakomoyo labakondlovu ngokuba lathi kuhlelo lwalamhlanje lingadinwa lakusasa.
Siyabonga.
Siyabonga bakho.